Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
the Ministry of Health had put up a figure of 63 million, which is what they require.
Abogatsha lwezempilakahle basithe inani le 63 million lokuyimali abayidingayo ngesiphangiphangi.
Uhulumende ucela usizo lokusebenzisa ukulwisana nomkhuhlane wesifudo sekholera osokuqhamuke elizweni osaluqhunywa ukuba yisimo sengozi, state of disaster.
Nxa upresident Mnangagwa ethole isixwayiso esihle njalo esiyileyo kufanele simxwayisise ukuthi indaba yokuqala afanela ayilungisise ukuze umkhono mungani uyathola ububelo, yikuthi alungisise udaba lwezombuso welizwe ukuthi okhokhela ilizwe ngubani, ukhokhela ngalophi uhlobo.
Idale lekhabhinethi lihlangene namhla eHarare lapho elicubungule indlela zokuqinisa imizamo kahulumende yokulwisana lomkhuhlane wesifudo wekholera kanye lokunye okuhluphayo elizweni. Umeli weMelika eZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, uthi kusese lokuthile eleZimbabwe kumele likulandele andubana izijeziso zenotho ezomthetho owezidera zesulwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende usecele abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labakwamanye amazwe ukuthi belule izandla baphe usizo lokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesifudo sekholera osuqhamuke eHarare zasabalala kwezinye indawo zelizwe njalo sekubethwe kuba seluyingozi elizweni, state of disaster. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo uMnumzana July Moyo emhlanganweni labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe kanye leziphathamandla zenhlanganiso ezitholisa usizo owenzelwe eNational Sports Stadium VIP Lounge eHarare. UMoyo obekhatshwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utyelela umhlangano ukuba lolu sizo luzongezelela koselukhona oluvele kwamanye amankampani anjenge-Econet, NetOne lamanye. Uthi lolu sizo ludingwa ngenhloso yokulungisisa okubangela ukuqhamuka kwekholera okubalisa ukulungisisa impompo ezithwala amanzi lengcekeza yezambuzi kanye lezimota ezisetshenziswa ukubutha izibi.
The Ministry of Health had put up a figure of 63 million, which is what they require.
Abogatsha lwezempilakahle basithe inani le 63 million lokuyimali abayidingayo ngesiphangiphangi. Nhlanhla yikuthi sebetholiswe ezinye izimali ezivela kumphathintambo wogatsha lwezemali. Kungakho singathi thina badinga imali engange 51 million okwamanje. Okudingakalayo uhlangothi lwezakhiwo umasipala weHarare ubedinga imali engange 12 million ukuze bathole indawo lapho waqala khona lomkhuhlane emizini ebalisa iGlenview leBudiriro. Inhlanhla njalo yikuba okwamanje abogatsha lwezemali selusitholise imali engange 6.2 million kuleyo edingwa ngumasipala.
Kodwa uZulu uthi akulasizathu esikhulu sokudinga lolu sizo. UMnumzana Leopold Munende ngomunye otshengisa insolo yakhe.
Mna ngithi sikhangele izinto ezinje, yikho lapho esifuna khona ukuthi laba bepolitiki abalani lathi lapho. Singakhala kumaviki amathathu adlulileyo uhulumende sekhiphe close to 2.6 million ehaya indizamtshina uthi isetshenziswe ngomgaqo. Sikhangele futhi sikhangele ukuthi uhulumende ukhiphe less than $2 million towards ukuncedwa kwabantu. I-Econet Wireless sikhiphe $10 million abalani lathi abantu labo. Ku 10 million ayile ekhitshwe yi-Econet sesizwa kuthiwa kulamasela akuhulumende ade sezama ukuyitshontsha.
UMnende uthi kulusizi ukuba bekhona asebelungele ukuntshontsha izimali ezicelwayo njengalokho sekuzwakala ukuba bese kusenziwa kusizo olunikezwe ngabohlangothi lwe-Higher Life ngaphansi kwenkampani ye-Econet.
umnikazi ekhona to serve masiwa waze wakhuluma ku Facebook wakhuluma ku Twitter ukuthi ulamasela ku hulumeni emina ngizama ukuncedisa abantu kodwa bona sebefunga uJosi uhulumeni lo even if engacela imali lezi ezicelwayo sizagcina sesizwa kuthiwa zicine zisezikhwameni ezabantu abayi 2 kumbe abayi 3 abazidlela abantu bebelokhu besifa ikholeri lokhu ingezelela i-typhoid lathi sizwa kuthiwa iHarare isingenile njalo lokhu ibulala abantu.
Abezempilakahle baveze ukuba sebefika inkulungwane phose eziyisithupha asebatholakale bele kholera kuthi abangamachumi amathathu sebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Idalele cabinet lihlangene namhla eHarare lapho elicubungule indlela zokuqinisa imizamo kahulumende yokulwisana lomkhuhlane wesifuda wekholera kanye lokunye okuhluphayo elizweni. Esethula umbiko wakhe ebulenjeni beFacebook leTwitter, umongameli Mnangagwa uthe idalele cabinet lona eligcotshwe ngomvulo odluleyo lizimisele ukusebenza gadalala ukuxazulula konke okuhluphayo elizweni. Ukusasa umongameli Mnangagwa ukhangelele ukwethulela ilizwe umbiko oqakathekileyo kahulumende owe State of the Nation Address lapho evula idalele Senate lele Parliament. Asizweni umbono kaMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance eselizithi i-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, yena ke uyabe sinika umbono wakhe ngalolu daba.
Iyazibekholera le bekhona esiceda abantu kanje ibe ngafanelanga ibe khona ngabe ihulumende wezanu bevefazi ukuthi amapipe lawa afaka phansi ayafaka ukwande kumbe alingane nabantu asebesebenzisa idorobho. Yikho lokho okwenzakaleyo ngeke wethuse futhi ukuthi le into iceda kwenzakala ingayenzakale kanjalo ngesikhathana esingasidanga kakhulu sekudabuke futhi amanye amapipe wenye indawo. Lokuthi uhulumende wezanu uqede iminyaka engu-40 engakaze azihluphe ngokuthi idorobho laseHarare seligcwele abantu abaningi singenza njani ukuthi silikhudaze kakhulu. Uhulumende lowo ule mali silefika ko-11 million ebingasetshenziswa ukwakha izinto ezifana nazenezo kodwa uhulumende kakafuni ukuyibhala uthwalisa nzima amakhansila kuleli lizwe. Ngakho ngibone ngani uhulumende wethu ube ngekafike kulesi sihlwakeni sesikuso izinto lezi beziyabe zilungiswa ngesikhathi ukwenzela ukuthi zingabi izinto ezikhangelwayo lapho-ke sokuzodobola ukhulu olufana nalolesiwa namhlanje.
Kodwa nibone senelisa yini ukulungisa konke okuhluphayo ukugoqela ukuswelakala kwemali nokuqonga kwentengo yempahla izitolo?
Uhulumende ongekho emthethweni njalo ongakhethwa ngabantu bafakwa yi-VAC ne-COT ngekakwenelisa ukulungisa indaba zomkhonomi ngoba umkhonomi ulandela ukwazi ukuthi uhulumende okhona ugxile ebantwini udibole khona lokuthi upresident emasinangaka wantshontsha ukhetho olwalukuna upresident Chamisa abesenze njalo wasifaka naphakathi abona ukuthi umkhonomi usuke waqalisa ukuwa nje ngendlela ebuhlungu kakhulu abantu abasebesebezimela obukhulu. Lokhu kwenziwa ukuthi upresident emasinangaka ulegitimate eyakalamumeyo ukubusa abantu bezimbabwe. Ngakho nabosemabhizimusi bayesaba ukusebenzanaye kona muntu ethanda ukusebenza lesela.
Ngakho abantu bengakhangelela okumqoka yini angakukhuluma ku-State of the Nation Address kusasa yini okungabanika ithemba ukuthi kungaba ngcono elizweni?
Nxa upresident Mnangagwa ethole isixwayiso esihle njalo esileyo kufanele simxwayisise ukuthi indaba yokuqala afanele ayilungisise ukuze umkhonomi ungani uyathola ububelo yikuthi alungisise udaba lwezombuso welizwe ukuthi okhokhela ilizwe ngubani okhokhela ngalophi uhlobo njalo okungalunganga okwenziwayo kulungiswa njani. Angiboni kukhona ngakutho noba ngakwenza kusuka namhlanje kuze kube ninganini okungaletha ukuthula njalo kuhlaliseka kwezomkhonomi engeke athenge ngosomabhizimusi oze amaningi ethenge ngosomabhizimusi kuphela abasebenza ngokuqhili lezokuhuquluzi.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance eselibizwa ngokuthi yi-MDC sixoxelaye eseHarare.
Yebo, mzwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 Medium Wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amapholisa kobulawayo lamhla anqolonge intatheli zindaba edumileyo umnumzana Zenzele Ndebele enkambeni yawo ambuzisisa ngefilimu yakhe eGoground akhangele ukuyethula ngeviki ezayo. Amapholisa la atshele umnumzana Ndebele ukuthi afuna ukuyibona lifilimu ingakethulwa, kodwa yena walile ukwanikeza. UNdebele uke wahlangana lodubo olufanayo ekwethuleni ifilimu yakhe yakuqala ngombhoxazo weGoground eminyakeni embalwa edluleyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ndebele, yena ochasisa okuningi ngokwenzakale namuhla.
Ngihambile ngabona amapholisa ayelweni oda ngafike ngahlangana namadoda ayi-8 khonangale. I think abanye bengamapholisa ayelweni oda, abanye bengama-CIO bengihambele egqweta eleZimbabwe Law Enforcement Rights. Sesikhanisa laphana basebetshela ukuthi igqweta kaliphume phandle ngoba kabalidingi. So sayala-ke ukuthi igqweta liphume phandle ngoba yini kade ngihambe lalo. So ngamafithane bebesithi bazwa kuthiwa ngifuna ukulo nto i-documentary yokubhuqazwe ikhuluma ngani njalo kungenzakala yini ukuthi beyibone ilaunchi le ingaka siye ngasengibachasisela ke ngabatshela ukuthi bona ayisiwe abalamandla ukuthi bangabona i-documentary le ngoba ayisiwe be-censorship board. So angisoze ngibanike i-documentary yona le ilaunch ingakafiki. So basebephelelwa-ke lapho ukuthi bangaqhubekela njani besiya phambili. So yiko lapho esigcine khona. Ngiyakwazi ukuthi impi yakhona ayikapheli, ngikhangelela ukuthi bangabuya bezozama ukuthatha i-footage le ngamandla. Ngiyakwazi ukuthi abantu be-censorship board bangafona becele ukuyibona i-documentary naleyo. Okusalayo mhlaka-29 whether ngiyaphila kumbe ngifile i-documentary eGoground leyi izaphuma.
Uza njani kahle kahle ngokwenzakalayo lokho, ikakhulu nxa sikhangela ukubana ubaba uMnangagwa uhlezi esithi izinto sezitshintshile, izinto seziguqukile, usewahlonipha amalungelo kaZulu?
Lokhu kusobala ukuthi akulanto entshintshileyo. Umbuso kaMnangagwa wawuchiyananga lombuso kaMgabe ngoba uzacabanga ukuthi ngo-2008 ngilontsha i-documentary yokuqala eGoground ngahlangana lesipho olufanayo ukuthi amapholisa ayengafuni ukuthi i-documentary le ikhitshe, bengilandelela zonke indawo. So la kathesi-ke osekuthiwa yi-new dispensation, amapholisa aloke esenza njalo befuna ukubakwazi ukukhulumelani khonoku ukwenzelani, bafuna ukubona into enjalo. So kutshengisela ukuthi bona abantu bona la ababulala abantu ngesaseGoground yibo abasembusweni abafuni ukuthi into nale ikhulunywe. Even 36 years after i-genocide balokhu bengekho comfortable ukuthi kukhulunywe, balokhu befuna ukuthi besimise nxa sizama ukukhuluma ngendaba yanale. So akula mehluko phakathi kukaMgabe, umbuso kaMgabe lo mbuso kaMnangagwa. Isihlahla nje saphe ngiphrunywa sakhitshwa amagatsha, kodwa silokhu siyihlahla esifanayo.
Lo mnumzana Zenzele Ndebele, intatheli izindaba edumileyo efilimu emayelana leGoground ezakwethulwa ngeviki ezayo. Iningi lamukele ngembono etshiyeneyo udaba lukahulumende lokuqondisa isisekelo sombuso ukuze sikambelane lohlelo lokuphiwa kwezabelo amandla okuzibusa phansi kwe-devolution. UGibson Pepe usipha lolu daba.
Uhulumende uthi usesungula umsebenzi wokwethula kweziqondiso zomthetho wokupha amandla izabelo zonke elizweni ukuze zisebenzise inotho ekulezo zabelo ekuthuthusekeni impilo yezakamizi. Ethi lokhu kufanele kulandele ukuqondisa isisekelo sombuso ngalolu hlelo. Lokhu kukhangele ukuthuthukisa izabelo eziningi ezilenotho ebisalela emuva kwezempucuko ngenxa yokuthi inotho yazo ibithathwa isiyathuthukisa ezinye indawo elizweni, kakhulu emadolobheni osokubangele ukudubeka ezabelweni ezilenotho. Izabelo ezinjengamathebelele North edume ngendawo ezijabulelwa izethekeli ezivela kwezinye izigaba zelizwe nasemazweni omhlaba ezinjengeVictoria Falls leWange zilokhu zisasalele emuva kwezentuthuko kungenani lokuthi elizwe lithola imali eningi evela kulesi sabelo. Ilunga lekhansili yeHarare ukukhansela Gilbert Hadebe uthi uyakwamukela ukuqondiswa kwehlelo lo-devolution.
Indaba ye-devolution we welcome it ngezandla ezingoba vele kade siyikhangelele ukuthi ibe njalo isincede ukuthi izinto zikhangeleke endaweni lapho esuka kuyo. I-central kade iphanjanisa ukuhamba kwezinto ngendlela eziningi kakhulu. Sekubonakele ukuthi abantu vele bakhalela i-devolution kodwa sekudingwa ezinye indlela ezokuthi libona bangene kanjani. Kade sikukhangelele ukuthi ama-councils aku-provincial ezindaweni zethu sikwenze siyithi ngenye indlela. Sekukhanya ngazathi ufuna ukutshengisa ungazathi sekubonakele ukuthi abantu vele bakhalela i-devolution kodwa sekudingwa ezinye indlela libona bangene kanjani kuyo.
Iningi labantu lithi devolution ngokwayo elingile kakhulu ngoba owakhathesi idolobha leHarare liphiwa amandla okwenza yonke into ephathelene losizo lukahulumende kungakhangelwa ukuthi uZulu weZimbabwe uhlezi endaweni ezikhatshana leHarare ukuze athole uncedo ayabelufuna. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga uke wakhuluma ngalolu daba lwe-devolution ngesikhathi ekhankasela usekelo kukhetho. Wodwa omela iWange Central edayela ephalamende uMnumzana Fortune Molokele uthe lolu daba akusilo daba lwe-ZANU-PF kodwa lolu daba lokufunwa ngabantu abakutsho kubhala isisekelo sombuso welizwe. Ngakho-ke kumele kwenziwe ngendlela engasoze igcine ibonakala ngani libandla le-ZANU-PF eliletha leyo nguquko.
Kunale ZANU-PF thing as you can hear sikhuluma nge-constitution isisekelo sombuso. So injongo yethu njengamaZimbabwe ukuthini isimesikiso kwamandla ukuthi iHarare iyenza yonke izinto ibamba zonke kumele kuphele konke lokho. So i-devolution is about all the provinces, not just iMatabeleland North or Mat South, but eMutare, eMasingo, eManyikaland, wonke umuntu. So lokuthiwa ngama-provincial councils, so sabe sifisa ukuthi ni aqalise ukusebenza and azancedisa ukuthini amandla abuyele ebantwini ngesilungu singathi local government. So as MDC we obviously support i-devolution.
Kodwa uZulu weZimbabwe ukhanya akala themba lokuthi uhulumende weZANU-PF uzahlela kahle ukwethula kwe-devolution ngenxa yembali yakhe yokuntshontsha inotho elizweni kusukela elizwe lithola uzibuse. Ukhangele ukuthi kwaqondisa isekelo sombuso mayelana nalolu daba lwe-devolution indawo ezifana laboWange, Victoria Falls, Lupane, Chiyazwa lezinye ezinothe ngemvelo etshiyeneyo ethuthukisa ilizwe zizathola isilinganiso esilikhulu semali etholakala kizo ukuze iye ekuthuthukiseni nxa lolu hlelo lungahlelwa kuhle kungela kungenela kukahulumende kwindlela amakhansela alezo zabelo azaqhuba ngazo inhlelo zokuthuthukisa indawo zawo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Live talk namuhla sikhangela ukuqala ukuhlala kwedale labaphathi intambo ele cabinet lokuvulwa okusemthethweni kwedale lephalamende ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abangamachumi amabili lantathu ababulewe kudlakela lokulwisana ngokuchasana ngemihlobo ngomgqibelo wele Ethiopia. Lokhu kwenzakale ngemva komhlangano omkhulu e-rally wokwamukela inkokheli yebandla le-Oromo Liberation Front elizweni livela phandle lapho ebelikade liphephele khona. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele Bangladesh aseqalisile ukutshengisela ezitaladini efuna uhulumende akhulule umkhokheli wabo uKhaled Zia. Abebandla leBangladesh National Party bathi umkhokheli wabo kumele akhululwe ukuze athole ithuba lokuncintisa kukhetho lukampalakazi. Abaphila ngokuthengisa bechapha imngcele besiya kwele Botswana bakhala ngezambuzi zeplum reporter post ezisebenzisa amagabha ekuhambiseni ingcele zabuzambuzi besithi kulakho ukudala umkhuhlane. Nanko ilizwe libhekane lesifudo sekholera. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Cross-border traders akhala ngobuchapha obusezambuzini zePlumtree Border Post kanye lokusetshenziswa kwamagabha ekuhambiseni ingcekeza ezambuzini bethi kulakho ukudala imikhuhlane. Othenga ethengisa kwele Botswana umnumzana Dumisani Nzimande uthi udaba lokusetshenziswa kwamabhakede kubaphilisa nzima.
Hayi dadewethu, indaba leyi iyasihlupha thina lapha eborder lapha ePlumtree. Abantu indaba leyo ukuthi kusetshenziswa amabhakede ukuthela emathoyilethi lapha, hayi hayi, abanye bayachiya kunjalo. Ngizama ukungena kule yabo baba, hayi kunzima dadewethu, kunzima vele. Sesiye saba khona lapha, sisakwazi ukuthi senzeni. Abantu babuya ngamabhasi bevela khona le Harare babe baningi, bahle bathiye kungokunye. Awukho ucabange laba abantu babevela khona le mbe babe besebedleni. Hayi hayi, thina sisakukwanisa kwalapha, kuyasihlupha thina. Asazi impela ukuthi kumbe yikho khona uhulumende lo omutsha yikho siphathele khona, kodwa hayi, mabe singasizamela endawo yamanzi lapho kungasisiza kakhulu.
Unkosikazi Nokulunga Khumalo uthi bahlangana nengcekeza ezambuzini zePlumtree ethi sebesesabela lokubamba ikholera.
Ngilapha ePlumtree kuseborder, ngingomunye wabangena eBotswana bethenga besiyathengisa eZimbabwe. Kodwa sihlangana nakho namhlanje, udoti olapha emathoilet akungeneki, kugcwele ingcekeza ngoba akunamanzi, njalo kugcwele amanzi sisebenzisa amabhakede ukuthela laphana. Kunabantwana abancane, izingane ezincane, kuyenyanyeka, kuhambeki vele emathoilet, kugcwele idoti. Sesesabela nale cholera, ikakhulu kula mabhasi avela eHarare. Hayi, thina sesesaba ukuthi khona lo mkhuhlane uzazibuye futhi ube khona lapha. Angazi ukuthi ugovernment, uhulumende engenza kanjani ukuthi le ndawo ihlale ikini, ngoba yikho lapha lathi esithi sizincede ngakhona, kodwa hayi, emathoyilethi kunzima bakithi.
Evumelana loKhumalo, unkosikazi noMathamsa Nqancube isakhamuzi sePlumtree uthi izambuzi zePlumtree Border Post zingcolile, sebehlalele evalweni, ikholera ingaqhamuka loba nini.
Mina ngiwumhlali wakhona apha ePlumtree duze leborder, ngibuhlungu kabi ngoba ngiqhaphe iborder ngiseya eBotswana. Ngihlenithi ma ngifika ngibona eborder laphana sisebenzisa amabhakethi ukungena ethoyilethi, lokhana kuzasidalela kholera lathi zakhamizi zalapha ePlumtree. Sathola sesigula lathi ngekholera, ngoba kuyabuya amabhasi avela from Harare lapho kusuka khona ikholera netyphoid abuye ngapha. Abantu babegcwele emabhasini apho, yabengena emathoyilethi besebenzisa amabhakethi, abanye bachiya kunjalo. So sesesabela lezingane lathi ukuthi sathola sesigula lo mkhuhlane wekholera, besicela igovernment isincedise ifake amathephu emathoyilethi, befake ukuthi kwanelise ukuflasha ukuze ikholera ingasithinti lathi.
UNobuhle Sibanda uthi izambuzi zePlumtree Border Post ziyingozi, zilakho ukumemethekisa imikhuhlane ethelelwanayo.
Sinasibona kusilethela ingozi enkulu, especially emkhuhlaneni nathi siyachisa kulabo cholera, into ezinjengazona lezo. So into esicela ukuthi ngabe lathi siyakwazi ukuthi sikhangelelwe, sizwelwe, sifakelwe lathi system ehambelana lezinto ezifunakalayo ebantwini.
Amalunga enhlanganiso yeCross Border Traders bathi izambuzi zePlumtree Border Post sezinesikhathi zisebenzisa indlela yokuhambisa ingcekeza ngamagabha, njalo zihlala zile ngcekeza kuthi nezibi azibuthwa ziyaphihlika. Abathengisayo laba sebesesabela ukuba umkhuhlane wesihudo lekhorela ungaqhamuka kule indawo, kumbe kumemetheke eminye imikhuhlane ethelelwanayo. Iziphathamandla zePlumtree Border Post zithe azila mvumo yokukhuluma nentatheli zindaba ngodaba lwezambuzi ezingcolileyo. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ele Botswana lithi likhathazekile ngesimo sezempilakahle eZimbabwe kulandela ukuqhamuka kwemkhuhlane wekholera osuthethe imphefumulo embalwa. Kuleningi elingena kuleli lizwe lisuka eZimbabwe malanga wonke, abanye bethengisa izithelo kanye lezinye izilimo ezilakho ukudala ukumemetheka kwemkhuhlane lo, ngakho libheke ngelihlo lokhozi lomumo. Intathe izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngezempila kahle kwele Botswana lwethule umbiko ngesonto luxwayisa uZulu ukuthi ahlale evule amehlo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wekholera eZimbabwe. Ele Botswana lithi lizaqhubeka lilandela ukwenzeka eZimbabwe ngaphezu komkhuhlane lo ukuze lenqabele ukumemetheka kwawo ungena kwele Botswana. UZulu weBotswana usexwayiswe ukulandela indlela ezinqabela umkhuhlane lo ezifana lokugeza izandla phambi kokudla, ukugezisa izithelo kanye lezinye izilimo kanye lokukhudumeza ukudla bengakakudli. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana malanga wonke, abanye bezothengisa kufana lezithelo kanye lezilimo. Uhulumende weBotswana ukhandelwe ukuqinisa ukuhlola labo abangena emngceleni, ikakhulu uRamokhobane lePlumtree oyiwo ongenisa inani eliphezulu labantu. Abanye abeZimbabwe bethekelela eBotswana bathi sebeqale ukunanza indlela eziqondileyo zokubamba ukudla lamanzi ukuze bengatholi umkhuhlane wekholera. Umnumzana Gaylord Ndlovu othenga impahla eHabron esiyathengisa eZimbabwe uthi umkhuhlane lo ulakho uquma umngcele ngenxa yenani labantu abahambayo phakathi kwamazwe atshiyeneyo.
IHarare akusavunyezwa ukuthengiswa izithelo kanye lembhida emkambo. Izithelo lezi zilakho ukulethwa kule Botswana, yikho uhulumende walapha esithi usebheke isimo ngelihlo elibukhali.
Unkosazana Makhosazana Sibanda uthi kuthela ihlazo ukuthi abantu ekhaya babulawa ngumkhuhlane ofana lekholera, wona ongenqabeleka uma bethola amanzi ahlanzekileyo.
Okubuhlungu ukuthi umkhuhlane lo udalwa ukungatholakali kokufana lamanzi ahlanzekileyo. Konke lokhu zindaba eziyenza ukuthi ezombusazwe ziqhutshwa kuhle. Ngabe asilawo lo mkhuhlane wekholera. Lokhu sekudala ukuthi amazwe ngomakhelwane afana leBotswana agcine sethuka, kumele lawo alwise ukuthi umkhuhlane ungangeni emazweni abo.
Isizalwane seBotswana umzana Calista Skolansu uthi abanye abalesifiso sokuvakatshela eZimbabwe baba le micabango embili kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wekholera.
The outbreak of cholera is likely to scare Botswana who had interest of going to Zimbabwe. As you know, there are many business.
Ukuqhamuka komkhuhlane lo kulakho ukwethusa abeBotswana abangabe bekade belesifiso sokuvakatshela eZimbabwe. Yikho uhulumende wethu exwayise abantu ukuthi bananzelele ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo eZimbabwe.
Ukuqhamuka komkhuhlane wekholera sekubona abafika amathumi amabili lasitshiyagalombili belahlekelwa imiphefumulo edolobheni leHarare kuphela. Kusiyafika impelaviki umkhuhlane lo usumemetheka wafika kwamanye amadolobho agoqela kobulawayo leGweru, lapho abane ababike betholakele belawo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols wethekelele esigodlweni somsakazo weStudio 7 eMelika ngolwesihlanu waba lengxoxo lalumsakazo. Asizweni okunye kokuphume kulingxoxo.
The U.S. policy toward Zimbabwe has a number of elements, but one of those elements is legal, and that's Zadera. To put it as simply as I can,
uhulumende weZimbabwe ungazinikela ukuhlonipha iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. IMelika ilakho ukuhlala phansi ikhangelisise udaba lokwethula izijeziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende zama-sanctions ngaphansi komthetho weZidera. Iningi okumele likunanzelele yikuthi iZidera ngumthetho ophathelane lokuphathwa kwendaba zeZimbabwe, hatshi ukuthi yizijeziso zenotho kuphela eziqondiswe ebantwini bonke beZimbabwe.
Lo bekungumeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhuluma leStudio 7 eseWashington DC. Amazwi akhe abehumutshwa etolikwa nguMike Hove weStudio 7. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.